lokho sokusibonisa mhlophe ukuthi indaba ye-factionalism ayipheli kuZANU-PF, and ukhanya ngokufa kwaMgabe isazokuba wesike manje kathesi nxa siyikhangela kuhle. Kuhle kukubonisa ukuthi kulabanye abasesayidini liphi, abanye abasesayidini liphi. So nxa kukhulunywa kanje wabona ukuthi o-Obed sethe zicasisa yena yedwa ukuthi kambe yena ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo, umthwanga ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo. So i-issue ye-factionalism ekhona kuZANU-PF akulanto emangalisayo, basalwisa ukuthi kambe imvutho ezithele kuMgabe ngubani ozidobhayo, ngubani ongazazisweli.
Yena ubaba Obed Mpofu uthi hayi sokulungisisiwe lokho, kungaba ukuthi kumbe ubebambe inhlwa ngekhanda yini engakavumelani labanye bakhe.
Uvele usezifake enkingeni and inkinga enkulu kakhulu, asazi ukuthi uzayiqeda ithini indaba yakhe yena le, ngoba ingxenye yinto ekathi ivele ikhona kuplan yena asephangisa ukuyikhuluma. Asazi ukuthi usezayiphatha ithini ngoba umnangagwa siyakwazi ukuthi kafuni ukuhanjelwa phambili vele indlela aphatha ngayo. So ingxenye lokuyinto kade ivele ikhona or into engekho ekuma-factionalism obhethi sezikhulumele okwakho kuyale. So uvele usesenkingeni ngoba nxa sokuphuma i-statement ukuthi hhayi umnangagwa yena uthi nguye yedwa owazi ukuthi uzakwenza, already soku-expose u-Obed Mpofu kutho ukuthi uzaba lenkinga enkulu ngendaba yonke leyo.
Khona ngempela sizabona bemupha lindlu yini umfelokazi kaMgabe, kumbe bazayihluthuna nje kungabi indaba zalutho.
Mina vele angimboni eyihlala ngombono wami. Lona ilizwe lelambone lihlala uGrace uyaphuma uyahamba. Angithi ulazi izindlu eSingapore, ulazi izindlu lanoma engasoze ayiqume e-South Africa iyahambisa abafana bakhe e-South Africa. Ingxenye ongasala ngulo untombazane oyenzileyo, but uGrace angimboni ehlala lapha eZimbabwe. And uGrace I think ngendlela azombe ngayo, le ndlela akwazi ukuthi uzaphathwa ngayo kusiya phambili, ambona ukuthi usathe le ndaba la indaba ye-Blue Roof. Yena uzahambe ezidlela imali yakhe ayithole emalini kaMgabe ezihlalela lapha azakuyihlala khona.
Kambe balakho ukumhlukuluza yini ngakhetha ukuzihlalela?
Lokho kusemgceke kumgcebo uzahlukuluzwa ngoba kwamanje sikhuluma ngokuthi umpresident okhona into le imzondisile and sikhuluma ngomuntu ozondileyo. So umnangagwa okwamaqini uzafuna ukubuyisela kakhulu endabeni nina leyo.